So we see a different dabago VOA in Debele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalifuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-26 Mphalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu.
Kube lobungalethwa yingqondo entsha, yimicabango emisha. Kangiyiboni, kayithembisi, angiyiboni isiza ivela khatshana le.
Umanisipala wakobulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo esemayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane.
Yes, Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelisi ukuthi zithole ama-groceries.
Siza kuzwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lakwele Botswana zidlale njani ikhisimusi.
Ikhisimusi yalapha msakazi ayichazi ngitho vela kusiyo ebengiyikhangelele. Ngikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana, so hayi akuchazi ngitho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. Kwezombusazwe ukhetho olwenziweyo ngoncwabakazi olokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende lesenethi lamakhansili ube lempumela ephikisiweyo ngumongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa okugcizelelwe ngumanyano we-SADC. Kodwa lanxa kunjalo umanyano we-SADC awuthathanga nyathelo phezu kwalolu khetho. Kuthi kwezamabandla aphikisayo kube lokuxokozela kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalela ephalamende, senate le-council ngozithi ngunobhala jikelele webandla umnumzana Sengezo Chabangu. Lokhu kulandela ukudilizwa kwengatsha zebandla ukwenziwa ngumkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa. Kuthi kwezomnotho elizwe lanxa kungasilelanga ukudla lempahla ezitolo, imali iqhubeke ingatholakali ngoba imisebenzi ingcosana. Sixoxe locubungela ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngokube kusenzakala kuwona lo umnyaka.
Ngo-2023 Zimbabwe ibe lethuba elihle lokuthi ingaqamula ubudlelwane bayo lendlala lokusweleka kwemisebenzi lobuyanga lokuhlunyezwa kwamalungelo abantu lokungahlonishwa komthetho lokuphila nje ngendlela yona leyo okuhlala abantu bethwaliswe nzima. Ukuze kwenzeke khona lokho bekudingeka ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ukhetho olukhululekileyo ngoba beludingwa ngabantu beZimbabwe, ludingwa futhi ngomhlaba ukuthi luncedise ukuthini kwakhiwe ilizwe ngendlela entsha. Kodwa ke sikubonileyo kulanda ukhetho, sibone kuhlukunyezwa amalungelo abantu, kuhlukunyezwa amaqembu aphikisayo, kusenziwa zonke izinto eziphikisana lokuthi kube lokhetho olukhululekileyo ezibhalwe emthethweni yeZimbabwe, Electoral Act, Constitution yeZimbabwe, kuSADC principles, zonke zona lezo kazilandelwanga. Ngemva kokhetho njalo sibone ukuhlukunyezwa amalungelo abantu ngendlela enkulu kakhulu, okutsho khona ukuthi kakusoze kube lendlela entsha yokukhangela iZimbabwe eza kwenziwa ngumhlaba wonke jikelele. Sizaqhubeka phakathi kwendlala, sizaqhubeka phakathi kobuyanga, phakathi kokungabi lemisebenzi, sizaqhubeka phakathi kokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lempilo yonke enzima ekade singayibalekela ngo-2023 kusiya phambili.
Kwezomnotho ke siyabona ukubana ezitolo lapha impahla nokudla akubekutholakala kungafani leminye iminyaka leyane sasibona kusiba kungela lutho. Njalo sibone le mali isiwa isisindo, imali idola leZimbabwe. Singathini nxa sikhangele ezomnotho ngomnyaka nalo esesiwugqiba?
Ezomnotho lezepolitiki zingamaphahla zihamba zonke ngamawele kungafe inye enye layo iyafa ikakhulu ezomnotho zeyame kwezepolitiki nxa ngabe usulungisa ipolitiki lezomnotho ziyalunga kungangalungi ipolitiki ezomnotho kazilungi ngakho ke akulanto elungileyo kwezomnotho ngenxa yokuthi ipolitiki kayimanga kahle izinto lokho ezidula lokho ziye zikhwela njalo zingeneliseke ebantwini abantu lokho besehlile ukuthola izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imigwaqo kayihambeli igcwele amagodigodi izikolo kazilazo zonke izinto ezizidingayo ukuze kufundwe ngendlela efaneleyo ezibhedlela kazitholakali izinto zokuthi abantu belashwe ngendlela efaneleyo lokhe kuhamba kudilika konke lokho abantu akade bekhangelela ukuthi ungaba khona bebelesifiso abantu ukuthi ngabe kuyalunga bayalangazelela ukuthi ngabe kuyalunga kodwa kakulungi kwezenotho nxa kungalungiswa ngezepolitiki ngoba uhamba konke
nxa sikhangele konke okwenzakale kuwona lo umnyaka singathi umnyaka ozayo kuyathembisa na ukuthi uzaba lobubelo
ububelo bungalethwa yingqondo entsha imicabango emitsha kangiyiboni kayithembise angiyiboni isiza ivela khatshana le kulabo abasezihlalweni kangiboni ukuthi bazinikele ukugqoka ingqondo entsha ukuba le ngqondo entsha ezakwenza ukuthi babone ipolitiki ngenye indlela babone iconstitution yeZimbabwe ngenye indlela umthetho ngenye indlela bangethuswa yidemokhrasi bangethuswa lukhetho olukhululekileyo bakulungele ukuthi babuthisizwe basihlanganise sisebenze ndawonye ukuze kulethwe inguquko kangikuboni khona lokho kusenzeka ngiyafisa ukuthi ngabe kuyenzeka kodwa kangikuboni angiboni ukuthi abaningi bayakubona ukuthi kungenzeka kodwa ke sizaqhubeka njengabantu beZimbabwe sikhuthaza ukuthi laba bezepolitiki kabake badinge enye indlela enhle iyamukeleke ebantwini beZimbabwe iyamukeleke emhlabeni wonke jikelele ukuthi kubuswe ilizwe ngendlela enhle ngoba nxa libuswa ngendlela enhle liyasebenza kwezepolitiki liyasebenza kwezenotho kodwa konke khona lokho akusoze kwenzeke ngokuba ingqondo entsha kangiyiboni isiza
lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ocubungula izombusazo bekhuluma igcinweni le studio 7 ekobulawayo Umanispala wakobulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo eseMayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Umnyaka lo isikhwama lesi siphuze ukusungulwa kodwa senelisa ukubuthelela imali edlula amadola zinkulungwane ezilithumi $10,000. Iningi le mali le yanikezwa inkampani ye 23 Investments kumbe TTI. Minyaka yonke idolobho lakobulawayo liphawula isikhwama lesi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yes, Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelise ukuthi zithole ama groceries ikanti kuphathise ikhampani ye 23 International TTI ekhangele ngokupaka kwezimoto edolobheni lakobulawayo iyephathise kakhulu imuli eziyinkulungwane zenelise ukuthi zitholeke ukudla ama groceries kobulawayo kube into enhle kakhulu umcimbi wakhona bathokoza kakhulu ogogo labokhulu ukuthi baphathiswe labo banelise ukuthi bathole ke ukudla ngalesi sikhathi seholiday esiphakathi kwayo
ungakhuthazani izakhamizi ngesikhathi sona lesi sekhefule ikhisimusi siyasibone nxa iminyaka usuqala sekungani abantu bathwala nzima ukubhadala imithelo ikamanisipala lokunye indingo ezifunakalayo ungathini sicebiso bani ungasipha uzulu ngalesi sikhathi
isikhathi lesi ke sikiso abaningi isikhathi abajabula khona kodwa ke kuba lenkuthazo ke ngikhuthaza ke izakhamizi zakobulawayo ukuthi zinanzelele lanxa kuthokozwa kunjalo kwisikhathi esinzima ngokufanayo kwisikhathi esinzima kwisikhathi esibuhlungu kwisikhathi okwenzakala khona izingozi eziningi yikho ke ngiyakhuthaza imuli yakobulawayo ukuthi yebo kambe bangabe bejabula bangabe bethokoza kodwa ke bananzelele kuthi laba bahamba ke madilini besenza lokho lokuyana bananzelele ukucinene ukuthi kuphele kuhle bachayise bahambe emakhaya emzini yabo ngoba kuyisikhathi sinzima kakhulu ikanti njalo uJanuary uyeza useduze lapho kuzadingakala khona ukuthi kubhadalwe amafees abantwana ezikolo kuyadingakala ukuthi kubhadalwe ama-rent yabantu lapho abahlala khona kuqakathekile ukuthi abantu lanxa besebenzisa izimali besenzani kodwa bakhumbule ukuthi isikhathi esizayo kuzafunakala njalo ukuthi babhadalele abantwana ezikolo kuzafunakala ukuthi babhadalele izindawo abahlala kizo esingathi ngama-rent ikho-ke inkuthazo yokuthi lanxa nje kungaba lokuthokoza esikwenzayo ngalesi sikhathi kodwa sikwenze ngonanzelelo olukhulu sinanzelele lezi ngozi eziba khona labo bonke nje obunye ububi obutholakala kabantu nxa sebejabulise badlulisa amalawulo yebo kambe kasivaleli ukuthi abantu bathokoze kodwa ke kuqakathekile ukuthi kube lokunanzelela ngalesi sikhathi sibekwazi njalo lokuthi kule kusasa.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izolo bekulilanga leKhisimusi elokuzalwa kukaJesu Kristu eliqakathekiswa ngabaningi eZimbabwe ukubalisa lalabo abangasomakholwa. Iningi lezizalwane zeZimbabwe sezilihlala emazweni atshiyeneyo ligibele laya ekhaya ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kukanti baningi abangasukanga emazweni abahlala khona ngezizathu eziningi ezitshiyeneyo. Sixoxe lo nkosazana Kathy Webhebhe osehlala kweleBotswana ukuze sizwe ukuthi belunjani usuku lokukhisimusi khonale.
Linjani babadande labalaleli ngabingelele emsakazweni ngisithi happy Christmas ngimisisela le prosperous new year. Hayi lapha eBotswana babadande abatswana ngabantu bokuthi iChristmas bayayiselebrate njengathi ekhaya eZimbabwe kodwa kuthiyana ngokuthi baqakathekisa kakhulu ukudlela emakhaya engingathi in the rural areas. Nxa kuyilesi sikhathi sibili emadorobheni kubohabroni kuyabe kuthule kuthe zwi so kuthule nje kuthe zwi izulu liyana kunje babe sebehambile ngabantu abayayiselebrate kakhulu emakhaya kuyabe kusele labo abakuyikuthi kumbe bayasebenza abavalanga like amapholisa mhlawumbe labodokotela but imajority yabo hayi babe sebevalile besemakhaya ngabantu abathanda ukwenza izinto zesintu lokupheka ukudla kwesintu kukhona okunye abakwenzayo okuthiwa ngamakhwaya othola kuhlatshelwa kugidwa khona ngale makhaya labo traditional dance babo bona laba imicimbicimbi so bayayiselebrate njengathi umehluko nje kuyikuthi hayi bayiselebrate ikakhulu in rural areas compared to us. Thina ngale eZimbabwe uyathola ukuthi oseBulawayo yikho lokho bona bahamba kakhulu emakhaya futhi.
Ubona bebaningi yini kweleBotswana khona ngapho abathakazelela leli langa leKhisimusi nendlela efanayo lekhaya eZimbabwe?
UKhisimusi yona babagande iyaselebrate ngokufanayo bese kuyochiyana ke ukuthi umuntu uzuza okunganani empilweni yakhe ekhaya eZimbabwe khathesi. Sokusenza nje ingani ayisajabulisi kangako kumbe akusakhanyi kangako ukuselebrate wayo ngenxa yakhonokho ukuthi umkhonomi uyabuvele uphansi uthole ukuthi imine sibamfithane abaningi babe beswela kungabe kusakhanya nje ukuselebrate kwayo kangako. Kodwa ke eBotswana ngenxa yokuthi umkhonomi uyancwebeka hhayi kulo kukhanya sibili nxa kulilanga leKhisimusi kuyabe kukhanya lema-malls nje nxa uhamba uyabubona sekufakiwe Christmas trees le music le mashopu nje kuyabe kukhanya nje ispirithi sona siyani ukuthi sengeseChristmas kuthi ukuthi ke sekumehluko usukhona apho ekuthini imkhonomi ayifanani abaningi ekhaya badonsa kanzima okwenza kungabe kusakhanya lanxa kulilanga leKhisimusi.
Lo ke ngonkosazana Kathy Webhebhe isizalwane seZimbabwe esilala kwele Botswana. Siphinde saxoxa lomnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa akakathesi ehlala kwele South Africa.
Ichitimu siyalapha msazi ayichazi ngicho vela kusiyo bengikhangelele. Bengikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana. So hayi akuchazi ngisho kodwa hayi siyabonga kuphela nje ukuthi ilanga lakhona silidlulisile nje sihlezi labazalwane lapha sikwetshisile labazalwane hayi kayichazi besikhangelele nje ukuthi sizabe sisekhaya kodwa ngenxa yezinye izimo nje asaphumelanga ukuthi singahamba sesizobona esikhathini esizayo.
Nxa uqathanisa ikhisimusi yakhona ngapho eSouth Africa lekhaya eZimbabwe ubona engcono ingeyiphi?
Uma ngiqathanisa eyalapha leyasekhaya msakazi hhayi yasekhaya ingcono kakhulu. Yasekhaya ingcono kakhulu ngoba uzakuhlangana lezihlobo labangane elagcina nakudala ngoba esikhathini esiningi abanye baseBotswana abanye bakhona ngapha eAmerica abanye bako-England lamanye amazwe nje so ngale khaya siyabe sihlangene sonke labomakhelwane labanye kubungcono bakhona lapha eSouth Africa hayi abantu abaningi bayabambile basekhaya njengamanje bahambile abaningi basekhaya so umehluko yilowo njalo futhi ukudlulisa ikhisimusi langane ikhisimusi abantu abangekho eduzane hayi akuchazi vele akuchazi so hayi yasekhaya ingcono kakhulu yasekhaya ingcono kakhulu.
Umbuzo wami wokugcina na ungasela ukuthi impilo khona ngapho eSouth Africa uyibona njani ikakhulu sikhangela kubana lakho abantu sebekhala khala ukuthi hayi kungani akusahambi kahle sokuphosa kufana leZimbabwe kunjalo na
hayi impilo umsakazi ingono eSouth Africa noba sokunzima kodwa kungcono kwafanele eZimbabwe kunzima kakhulu ngoba ngitsho lo msebenzi wale abantu abasizakala ngayo lapha eSouth Africa eZimbabwe ayikho njalo futhi eZimbabwe imali yakhona hayi asiyo mali lokuyana okuholwa ngabantu basekhaya izinto zithengiswa ngedola leMelika esitolo kodwa abantu bahola ibhondi so ngokunye kulokuyana kubonisa ukuthi ekhaya kunzima lapha eSouth Africa umuntu abesebenza ehola irandi izinto zitholakala ngerandi esitolo so ngokunye okwenza ukuthi noma kunzima lapha kodwa abantu bekhona ukuthi baphile so hayi South Africa kusesengcono yikho ubona abantu lokhu bezama ukuza la bezozama la belwisa ukuthi bebuye la bezozama la kodwa sithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lakithi kuzalunga uNkulunkulu uzasizwela kulunga ngiyabonga.
Lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa osehlala kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe esivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe esethula amazwi emtshadweni kamsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga lo Minio Thabo Baloyi ngempela sonto waveza ukuba uChiwenga engaba wayefohla uthango esalomkakhe uMary Chiwenga. Iphephandaba leChronicle lithi isikhumbuzo somhlabeleli wengoma zokholo uEric Moyo senziwe ngomgqibelo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Umoyo ukhangelelwe ukubekwa lamuhla. Umoyo wayengoweqembu leJoyous Celebration waqaleka wabhubha lapho bele gigi yedolobheni lePort Elizabeth kwele South Africa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hallo, hallo Afrika, hallo. Hawo, sithanda thandi. Kisimusi omuhle, omnyaka omusha mina lonke ebalaleli abanandile abahle labasekazi ukuthi asibathanda thandi. Siyabonga, ngiyalithanda nami, ngiyithanda njani. Ah, ngiyabonile lowa, ulaZulu ngithi la, no rains, uyakhisa bakithi, sindifungile indlala, asokuthisa lokudlala bakithi. Siyabonga, iphephe lapho likhona ezingozini, abanakutayo linathe kakhulu. Unganathika kakhulu phela labachayelayo lihambe kakuhle emgwaqweni yethu leyo lamapotros. Siyabonga ukugcinwa inkosi ngomoveni ngwenya edaluka lapha ngiyalithanda awi.
Siyabona baba Dube, salibonani baba linjani lonke labalandeli. Ngungwenya lo okhulumayo, ngikhuluma ngisehabro. Cela ukubingelela baba unkosikazi wami unamangweni, ngibingelele lo Brave, ngibe sembingelela lo Absalom, sembe sembingelela ama twins ngidlale kuhle ikhisimusi. Ngiyathanda abantu babo.
Siyabonga Studio 7 sabingelela. Yazi ukukhuluma kwalo mgulukuti okuchabango uyazwakala ukuthi unesibindi ngento oyikhulumayo ulekuthemba sibili lokuthi kona uyazi ukuthi une-backup stroke. Mayethi kona ubuso bukachamisa umnikazi wabo uchamisa savuyile ukuthi akusebenzi yena uzakuya egoko. Yazi kuyamangaza, yazi ukuthi idrama edlalayo lo mgulukuti lo. Angazi ukuthi ngicabanga ukuthi lalo bemkhulumela lo ukuthi angiphugeni sokwazi wabaleka ngoba ebona ukuthi bakhulu bayizinto zokuyelela. So ayi asazi, sisazolinda sibone ukuthi ngoba sifuna le face yomuntu ukuthi wayengasebenzisi yakhe le ejekileyo engathi ilokhu zethu angathi ngengulube. Hayi asazi madoda, hayi hayi ama-high-court eZimbabwe lawo ezami lawo hayi kuzinto zake chiza ukuthi azothini. Siyabonga uma sengalapho kobulawa ephumula emajokini.
Ngiyalibingelela lonke Studio 7 ngisekele njani endisisela ikhisimusi enhle. Mina bengithanda ukubingelela, thanda ukubingelela umama osenkayi esigabeni sendingimbela onathiyeli. Ngisithi ngikufisela ikhisimusi enhle mama, bese ngithanda lokubingelela ingane yami uHappy More. Ngisithi udle kahle ikhisimusi ngane yami, ngiyakuthanda kakhulu kakhulu kakhulu. Bese ngisiya eBulawayo emakhokhova ngibingelele udadewethu onokuthula, onokuthula Ndlovu. Ngisithi onjani dadewethu, ngiye lezingane zakho sithi ngilithanda kakhulu. Ngiye ensuza ngibingelele udadewethu uSibonile. Ngisithi kunjani emakhaya dadewethu, injani ikhisimusi, lidle kahle ikhisimusi losibali lobabazala. Ngithi lidle kahle, libe lekhisimusi enhle. Ngibingelele nabangane ngisithi lidle kahle ikhisimusi, lingene kahle nomnyaka omutsha. Lonke ngilifisela ikhisimusi elihle nomnyaka omutsha. Mina igama ngingu-Esther Ndlovu, ngingu-Esther Ndlovu.
Ye Studio 7, Studio 7 linjani ndawo zonke, thina siyaphila. Ngingachitha isikhathi ngikhulume ngalo mama lo kuthiwa nguManare Wodumbane. Lo mama, mama lo into eyikhulumayo kodwa uyizwile kahle ukuthi uthini. Angicabangi kahle ukuthi ngumuntu mpelo right lo, ngoba amazwi akhe asimazwi okuwabonisayo ukuthi umuntu wakhona ukhulile kahle. Cabanga ukuthi iminyaka yakhe imthatha imkhosele kumntwini olabo 15 years kumbe 10 years. Inkulumo yakhe ayibonisi ukuthi umuntu osehlangene kahle ngendlela okhuluma ngakhona. Abantu engathi bedubeka kangaka ayikhuluma into efana layo naleyo. Into eyikhuluma yambona ukuthi uzizwile kahle, kumbukwa i-research asehleli phansi ngoba siyadubeka manje thina sisemazweni asithandi, yathi siyafisa ukuthi ngabe sihlala laphana. Into ekhona nje engayitsho ngaphandle kokuthi kususe yona izanu PF embusweni, akula nto ezayenziwa. Kumbe sibambaneni siyiZimbabwe, siphakame sibili. Abantu bengena emgwaqweni bakufanele ungena emgwaqweni. Uma kuwukuthi kuyikufa abantu bafe ngendlela yokuthi sesidiniwe into esiyenziwa laphana. Wawubona kuphwena ukuthiwa umuntu uyakhula wonke okhulayo ucabanga ukuthi abaleka ayihlala kwelinye ilizwe, kungasiki ukuthi kuyikuthanda, kuyikudubeka. Wemnangaga basutha la bantu bakhe labo gawuli basutha le. So into ekhona kungenye indlela. So sicela ukuthi lawo mama lo asihloniphe kakhulu, asihloniphe kakhulu, asihloniphe.
Asala ke Studio 7 sanibonani, ngihlale phezu kwesidaba ngingachitha isikhathi. Mina ngiyazibuza ukuthi abantu bezanu PF kanti bona baphila kuliphi ilizwe, ngoba ilizwe siyalibona lifila, ayikho into nje esisebenzayo lapha kule lalizwe yonke into ile akula mgwaqo izibhedlela akula mithi ama teacher waholi ama police waholi akholo kwezimali okuncane kodwa ukuzwa abantu abazilana uPF abafana nalomntwana omncane ukuthiwa ngumanari akhuluma lo doti lo okhulumayo etabantu be opposition bafeka ama adoption wabulawa umfundisi uMasaya wafeka iadoption wabulawa uChitsunge wafeka iadoption sicela usihloniphe wena mntwana wena mawusidla dlana imali zezana uPF uthule ungazokukhuluma lo msisangano okhulumayo ukuthi abantu bafeka ama adoption uzelwe kuphi uzelwe wakhulala kuphi wakhulela kwiliphi ilizwe ngoba izana uPF kudala ihlukumeza abantu and ungumndebele wena ungomunye wabantu abezana uPF eyasihlukumezayo kodwa uzokukhuluma udoti lo okhulumayo lo sicela uhloniphe amaZimbabwe mawusidla imali zezana uPF udlana imali zezana uPF uthule umsindo ungakhuluma udoti lo okhulumayo
kustudio 7 kustudio 7 athi kwenzakalani kuCCC hayi TBC kudlalwa amadlwane straight bayibona le nto le abayenzayo le ukufaka abantu abarecalliweyo kuma-by-elections is wrong bekubona sobala ukuthi uChabanga usebenzisana labantu bamakhodi labantu bezana bazi ukuthi vele sebeluzile before kungenwa kuma-rerun into eyenziwa yimuchamisa le azi lo mfana lo hayi is not a quality leader kala ma-leader quality izo abantu bemncoma bethu uchamisa that is nonsense bantu abalandela iTBC uyamazi uTsvangirai alikelilisele imzili omufi uTsvangirai yayindoda wayehlala emankobonkobo etshaywa ethotshwa amasiyayo weZimbabwe elwela iZimbabwe loko umfana kwenu loko uhlala usmart kungaphi kuzidlela butofotofo is not a leader can't go anywhere with uChamisa forget then izolitshela one thing maZimbabwe into ekumele ibe yazi uyazi ukuthi iZimbabwe ikhululeke izokhululwa amabhoni free abantu abazelwe after 1980 yibo abantu abazokhulula iZimbabwe hayi loku ngamaqhegu loku hayi forget ngabo
ngibuye futhi njalo ma-studio 7 siphawule kabanzi ngemithetho yakuleli lizwe leli ngoba vele sokusobala sokubonakala ukuthi imithetho abakhuluma ngayo laba bantu bezana siyona imithetho yokubusa ilizwe sokuyingama extra spices ababafakayo so asiceli kodwa siyalitshela ukuthi le mithetho le kumele ibulawe ngangcono kuqalwe imithetho yokubusa ilizwe phansi kasha than ukube lokhu nje sihlukumezana elizweni lethu singabahlali singabantu abakuleli lizwe phela sesiphiliswa kwezigqila elizweni lapha so ungathi thina sizimpisi akusibona abantu lena abantu bezana ungathi yini abantu lapha emhlabeni thina esingekokuzana sizimpisi so lisiphilisa kanzima sicela ukuthi yonke le mithetho le ike ihlalwe phansi ikhanselwe kubunjwe imithetho yokubusa ilizwe ngoba wonke umuntu unelungelo nxa sikhuluma ngamalungelo sikhuluma ngenkululeko yomphakathi wonke hayi ukuthi umbuso obusayo so lena selikuthethe lakwenza okwenu lasithatha thina engathi sizimpisi sizosifakela imithetho siphilisa kanzima kuleli lizwe siphila kile iminyaka emingaki hayi bo since labulala umnotho ufile kungenxa yenu bandlela ibusayo iminyaka eminingi kangaka umnotho ufele ezandleni zethu nanamhlanje lizitshela ukuthi lithuthukisa umnotho umnotho for how many years 100 years hayi bo hayi wabandoda sokunzima alekele namanga lokho lithi imithetho imithetho lingayisebenzisi yolifaka emthethweni obugungundwana.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo engaphansi kwemizuzu emibili 2 minutes kumbe engaphansi ukuze senelise ukudlala yonke. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. umanisipala wedolobho lakobulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo se-Mayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.